uMachinga uta omela isigaba sebudiriro edale lePhalamende ugcine sekhitshelwe phandle kwedale wasiwa ehofisini yamapholisa ekulendawo. Uhulumende wethula umthetho wokuthi umuntu ozalungisa kumbe ukuthengisa iflag kumbe impahla elombala weflag uzabotshwa. Embe phansi amanye amalunga e-MDCT esithi okuzenziwa luze lulungisiswe lolu daba lokungena kwamapholisa edale atshela obephethe isikhundla sikasomlomo unkosikazi Mabluchino Mona ukuba abasoze bahlonipha imithetho yedale amapholisa engaqhubeka engena edale. Omunye wamalunga edale unkosikazi Susan Matsunga utshela uChinomona ukuthi ebanjwe amavele ngamapholisa esilisa. Kuthi elinye njalo ilunga le-MDCT unkosikazi Lwazi Sibanda uthi amapholisa emdabulele impahla yangensitha njalo amanye amalunga esifazane athi aphumputhwe imizimba ngendlela engayisiyo. Aphethe ephuma la malunga ebandla le-MDCT etshengisa ukukhonona kwawo phezu kokubotshwa kukaMachinga Uta. Kodwa weZANU-PF eqhubekele phambili ngohlelo lodale kade kulusuku lokubuzwa kwabaphathi ntambo imibuzo ehlukeneyo ngemisebenzi yengatsha zabo. Abomsakazi weZBC ohlala usakaza okwenzakala edale ngolwesithathu maviki wonke kawusaqhubekelanga phambili kusenzakala lesi siga kuhle kwangeniswa ezinye inhlelo. Ngesikhathi sisiya emoyeni bebesemapholiseni bonke abe-MDCT abethe samapholisa umlandu wokuhlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo ezivalisa ukuphumputhwa imizimba yabo lokudatshulelwa impahla. Ngasikhathi sinye uMnumzana Mjova womkhankaso wethajamuka sesijikile ubetshengisela eyedwa ephandle kwedale ekhonona phezu kokwenza kwala malunga ukungalulungisisi udaba lokungathembeki kanye lokunyamalala kwabantu elizweni okubalisa u-Itai Dzamara osedlulise umnyaka engaziwa lapha khona ukuba usaphila nalo bahatshi. UMjova ubegqoke impahla efana legqokwa izibotshwa ejele njalo ezibophile enyaweni ngamanketane lezandleni ukubonisa uZulu ukuba esephila njengesigqili elizweni lakhe ngenxa yobukhokheli obunganakekeli izizalwane zalo. UZulu ubuthene elalele obekuchiwo uMjova bucwadlana ledale lePhalamende lapho kuhlangana khona umgwaqo uNelson Mandela lo 3rd Street ethi uvumelana lalokho abekutsho. Omunye walabo abekade belalele nguZisunko Ndlovu ke sizwe imbono yakhe.
Lokho kwasuka kudala, uyakhumbula ngesikhathi se-uprising yayenzakala eBeitbridge, abantu beprotesta ngama-import bans. Kwakuyisikhathi sokuthi abantu babemelele ukuthi upresident esitele ekhulume something ngalokho okwenzakalayo elizweni. So kathesi ungabona abantu abanje bekhuluma, I think lilungelo labo kufanele ukuthi bekhulume betshise isifiso zabo. Ngiyavumelana ngalokho ukuthi akula nto imbi ayikhulumileyo.
Elinye njalo ilunga lethajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi laye utshela intatheli zindaba ukuba usekela obekumunyethwe ngamazwi kaMjova.
Inkulumo kaSilvanos siyayikhuthaza kakhulu, mbona ungani ukhuluma emele ilizwe lonke etshela uZimbabwe wonke jikelele ukuthi into zimi njani elizweni leZimbabwe. Khonona ukhonona kwakhe lilizwi labantu bonke abaseZimbabwe. Ngalokhu siyakukhuthaza kakhulu sithi abantu uZulu weZimbabwe ngabuye ngolwesithathu oluzayo bajoyine uSilvanos betshengisela labo ukukhonana kwabo lokungathabi kwabo ngento ezenzakala elizweni lethu leZimbabwe.
Akazange aphazanyiswe ngamapholisa uMjova ngesikhathi esethula inkulumo yakhe okwemizuzu efika phose amachumi amathathu. Ube seqedile ngesikhathi amapholisa ohlangothi lwe-riot efika lapho kade etshengisela khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.